Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo ngike ngahlala ocingweni ngivuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwefees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko. Kodwa kwezinye izikolo ifees banayo ngoba ifees bakhulunywa ngayo last year yagazetwa ye-High School Government ya-approva. So angazi ukuthi njengoba ya-approva yayingake approve abantu bezafunda mahara. Angazi-ke njalo ukuthi kusaza kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa kwakathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikolo esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees. Isikolo esinjenge-Chibila isiyachilaba i-secondary Kenya Ndavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapha yabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo kodwa mbonani average iqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esayisizulu esakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama-school fees?
Hhayi, angikezwa ngomntwana osexotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. Kodwa ezikhethweni ngapha hayi abantwana abaningisibile bayabisile ekhaya especially ama-private schools vele kaungeni ungabhadalanga i-school fees yikho okuxoshwa khona. Kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyisele emakhaya kuthiwa kufuneka i-school fees. Uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha abaningi abantwana ababhala u-grade 7 abangabhadalanga i-school fees. Izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama-certificates ukuthi bayedinga indawo e-secondary. So mbonakani yibo abantwana abasengozini enkulu kakhulu sibili ngoba i-secondary idinga indawo nge-result ya-grade 7 ngale zikolo babamba ama-results bathi bafuna imbhadalo imali yabo yefees.